Siyabonga Sandra lo Chris le tjana njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa kakhulu ukulahlekelwa ngumphefumulo omnengi kangaka ngesikhathi abantu bakhangelele ukuthi bayahlangana lezihlobo zabo. Nami nxa ngithi ngiyakunanzelela ngobulawayo lapha, imota zisuke zaba ziningi kakhulu emgwaqweni.
Inani labantu asebefele engozini zomgwaqo. Kulokhu kuqale ikhefu lekhisimusi selifike ebantwini abangamachumi amathathu lanye.
Esikwenzayo kokuthi sihambe singena siphuma noma ngabe ikuphi la singathola khona usizo labantu abangasinikeza izincwadi, amarabha, amapensele, amaballpoint, amacrayon, noma ngathiwa mhlawumbe ipensele inqamukile ingakanani siyayithatha ngoba sifika ezikolweni sithola ukuthi ezikolweni ziningi izinto ezishodayo.
Inhlanganiso ye My School My Future ikhuthaza izakhamizi zezabelweni zeMandebeleni ukuthi zidle ikhefu kodwa zingakhohlwa ukulungiselela abantwana esikolo.
Iqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders liqhatha umqeqeshi omutsha uBongani Mafu kulandela ukuxotshwa kwaye bambele sisikhundla uKelvin Kayindu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe namhla luxwayise abatshayeli bezimota ukuthi batshayele ngonanzelelo olukhulu ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo esizibulalise abantu abangamachumi amathathu lanye selokhu kuqale ikhefu lekhisimusi. Umqondisi walolu gatsha umnumzana Opio Chinyere utshele iStudio 7 ukuthi imbangela yengozi eziningi yikuphambanisa kwabatshayeli. Amapolisa athi amaswingo sokufika abantu abangamachumi abalichumi lanye njalo athi isigaba lesi yiso esikhokhelayo kunani labantu abafele emgwaqweni. IMatabeleland South yalandela labantu abayisikhombisa kuthi iMashonaland East isilahlekelwe ngabantu abane. Iya eHarare sokufe abathathu kuthi kobulawayo kufe ababili. Sechume ilunga ledale lephalamende elihlala kukomiti yebona ngezemigwaqo umnumzana Albert Mhlanga.
Kuyadanisa kakhulu ukulahlekelwa ngumphefumulo omnengi kangaka ngesikhathi abantu bakhangelele ukuthi bayahlangana lezihlobo zabo. Nami nxa ngithi ngiyakunanzelela ngobulawayo lapha, imota zisuke zaba ziningi kakhulu emgwaqweni, lokho ade singakukhangelelanga ngoba amakhisimusi amaningi la adlulileyo siyande ukunanzelela ukuthi imota zayazithe gqagqa kuswelekala kwamafutha emgwaqweni. Kodwa namhlanje kobulawayo kuthiwene kungahambeki sibili ukuthi imota obungafisa kuyipaka phandle. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo ziyaqala kakhulu ngemgwaqo ekobulawayo ngoba izulu linile imagodigodi, kuthi ngoba ziziningi kangaka ziphinde futhi zihambe mbijana mbijana, abantu bakobulawayo bathi kakubaphathi kuhle khonokho.
Ugatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe luthi lona ingozi zomgwaqo eziningi eZimbabwe zibangelwa ngabatshayeli ngesizathu ezithiyeneyo. Uthini ngalokho?
Ngiyavumelana labo ngoba sike saba labo edalela ephalamente sibanxusile ukuthi sibonisane ukuthi nga izingozi lezi zingazivikela njani, ngoba abaningi bebekhala ngokuthi imigwaqo yethu kayilunganga. Kodwa sizamile ngamandla yethu wonke sisebenzisa ikhampani yethu le kuthiwa iZinara ukuba sizodwa ngama-road shoulders kule Plumtree kusiya eMtari, hhayi umgwaqo lwana ukhanya usuhambeka. Kodwa njengoba besitsho abatshayeli abaningi ngesikhathi isikhathi nxa kungamakhisimusi bayathokoza kakhulu, bethaba kakhulu, basuke bese bethatha lokho okudakwayo. Bethi nxa betshayela izimota lezi bethethe lokhuyana okudakwayo, kufike ukuthi ukudakwa lokhuyana kuyadakwa umuntu lokhu ebambe i-steering, lokhuyana kuyabangela ingozi. Bese siba lohlupho futhi lamapholisa la esiwabeka emgwaqweni. Ungazi wabona emaningi indawo zonke kumbe indawo zonke, kodwa bayafundatiswa la mapholisa.
Umnumzana Albert Mhlanga, lilunga ledale lephalamende njalo uhlala kukomiti ebona ngezemigwaqo.
Akunyanga zingaki kube lokuxokozela kakhulu kwezemfundo elizweni ngemva kwembiko ethi ziningi kakhulu izikolo ezingela ngitsho loyedwa umntwana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ye My School My Future sezikhuthaze izakhamizi zezabelweni zeMandebeleni ukuthi zikholise ikhisimusi, kodwa zikhumbula ukugcinela abantwana imali yokufunda lokuthenga impahla zokusebenzisa esikolo. Amalunga ale inhlanganiso athi ngesikhathi abanye bephakathi kwenjabulo yekhisimusi, wona aphakathi komkhankaso wokuqoqa impahla yokusiza abantwana abasezikolweni ezedlula amachumi amahlanu ezingatholanga impumela enhle eminyakeni edluleyo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Akunyanga zingaki kube lokuxokozela kakhulu kwezemfundo elizweni ngemva kwembiko ethi ziningi kakhulu izikolo ezingela ngitsho loyedwa umntwana obhasileyo imhloliso kazwelonke yokuphela komnyaka wesikhombisa e-primary. Limbiko ethi into izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa enhliziyweni zabumba inhlanganiso ebizwa My School My Future ngenjongo yokudinga indlela ezijeneyo zokuphathisana lalezi zikolo. Linhlanganiso ikhuthaza abazali, izihlobo labangane ukuthi ngesikhathi bethenga izimnandi ngekhisimusi bangakhohlwa ukuthengela abantwababo impahla ezidingakalayo ukuze baphumelele esikolo. Elinye ilunga lalinhlanganiso njalo eyimbongi umnumzana Bongani Ncube uthi abakholwa kikho njengenhlanganiso ikuthi ukukhuluma ngomlomo kakusizi.
Sathola ukuthi isikolo zakithi emathebeleni ndeziningi zithole 0% ama-primary schools. Sabona ukuthi ngeke sigoqe izandla sithule kuphela kungela lutho siluzamayo. So sathi namhlanje zikhona ingane mhlawumbe ezingabe zinothando lokufunda, uthola ukuthi umuntu ubuya emzini osolayo akanayo ngisho nemali yokuthenga exercise book noma ipen. So sakubona ukuthi lapho mhlawumbe lathi singazibandakanya njengabazali abangaphandle kwelizwe ukuthi sibone ukuthi abantu bethu bayafunda.
Umnumzana Big Foster Nkomose odabuka ePlumtree laye olilunga lalinhlanganiso uthi ngesikhathi abanye besidla kamnandi emagigini ekhisimusi bona bagcwele indawana zonke bekhuthaza abazali ukuthi kukho konke okwekhisimusi abakuthengayo kube le ntshintshi ezaphathisa abantwana abadinga uncedo ezifundweni zabo.
Esikwenzayo ukuthi sihambe singena siphuma noma ngabe ikuphi la singathola bona usizo labantu abangasinikeza izincwadi, amarabha, amapensele, amaballpoint, amacrayon, noma ngathiwa mhlambe ipensele inqamukile ingakanani siyayithatha ngoba sifika ezikolweni sithola ukuthi ezikolweni ziningi izinto ezishodayo.
Abaculi beZimbabwe labo sebengenile kulo umkhankaso. Umnumzana Thabani Ndlovu ovela eKezi njalo lilunga leMlambosi Express usanda kuqoqa idili lezomculo eGoli lapho yena labanye abaculi bethe yonke imali etholakale kulelo gigi iza kuyasiza izikolo ezingathola impumelelo.
Ukuthi izikolo zakithi ziyathola 0% kwenze njani? Kukhona isizathu esithile. Lokho sithema sikuzwa ayi saphatheka kabi kakhulu. Kwasho ukuthi abafowethu sithema sikhuluma bona be My School My Future batho ukuthi abantwana basilela ngezingwalo, basilela ngamapeni, basilela ngakho konke okufunda, kungakho belathi safisa ukuthi sibe ingxenye yalolo hlelo.
Umnumzana Nkomose unxusa zonke izalwane zeMathebeleland ukuthi zibe ingxenye yalomkhankaso ngokuxhumana lehlanganiso ye My School My Future kukhasi layo leFacebook.
Sometimes people baba nokulahleka sometimes makufika kule zinto umuntu afisecanga ukuthi hayi laphana kokhishwa imali. Thina sifuna ukuthi noma ungazi uphethe ibhuku, uze uphethe irabha, uze uphethe iruler, uze uphethe icampus, uze uphethe ini, uze uphethe dictionary, whatever you can get uyibona ukuthi ingasiza umntwana woza nayo. Imali kahle kahle yinto it can be a bonus kuleyo group.
Uthulethemba lokuthi ngokubambisana kuza kuthi kuphela umnyaka ozayo sekukhulunywa indaba ezimnandi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho. I don't wanna miss out on the holiday.
Unga uchona njani mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe mina nginguNothando Sibanda ngikufisela ikhisimusi enhle ngikufisela njalo umnyaka omutsha oka 2015 ogcwele intokozo ogcwele injabulo ozale zibosiso ngisithi halala hoza 2015
Ukwabela abasekeli bakamongameli welizwe ingatsha zikahulumende ukuba bazikhokele bakhokele abaphathi ntambo akusoze kuphathise umumo wezenotho yelizwe kutsho incwadi kwezombusazwe abasekeli bakamgabe umnumzana Emerson Mnangagwa lomnumzana Phelekezela Mphoko baza kubala amandla okuqondisa lokucebisa ingatsha abazabelweyo ngumongameli Mgabe Osaphethe isikhundla sikamgabe umnumzana Mnangagwa ubikwa liphephandaba leThe Herald esithi wabelwe ingatsha ezibalisa olokulima, olwezempilakahle, olokwethekelelwa kwelizwe, olwezemfundo yaphezulu kanye lolwamabhizimusi asacathulayo. Umnumzana Mphoko yena uzakhangela ingatsha ezibalisa olokulondolozwa komvikela welizwe kanye lolokuthwalwa kwempahla olokwakhiwa olokwethulwa kwemibiko lokwela uxolo sihlobo esithandekayo leyokwelakaniswa kwamathuba abesifazana labesilisa Ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Phedzisayo Ruhanya uthi leli nyathelo kalisoze liphathise ngoba lifana lokucomba ixoxo ukuthi libukeke enye njalo ingcwethi umnumzana Zenze Lendebele laye uvumelane loRuhanya wengezelela isithi inyathelo likamgabe kalisoze liphathise ngalutho
I think ngokubona kwami kule contradiction of some sort because ekuqaliseni umgabe wathi yena all ama vice president azakwenza ukuthi azayenza lokhu ayebe bathume khona yena he's the one ole power ngu-alpha and omega ngisiyakwazi njalo ukuthi i-constitution yezanu was recently amended to say all powers are vested within the president ukuthi unganzelela njalo ukuthi ungakhangela ukuthi Mphoko unikwe ama-ministries ayiwe engani ahlupha i-national healing ama-security ministries i-home affairs i-defense i-presidential affairs transport infrastructure foreign affairs youth and development indigenization the local government lokunye okuninginingi information nanilani singaqalisa ngama-ministries la e-security lawa the biggest challenge embusweni kaMnangagwa currently ikuthi amaNdebele azambuza ngeGugraund ukuthi wayengu-Minister of Intelligence later on Minister of Security ngesikhathi seGugraund uyaziwa ukuthi nguye owathi khona base belohlupho lwamawu basebesiyadinga i-DDT ekhuluma ngeGugraund so bayakwazi ukuthi bangafuqela Umphoko olindebele ukuthi ekhangele lo-National Healing labo Home Affairs ayikho into enzayenzakala ngoba abantu bangabuza ukuthi Mnangagwa ungenzani wayenza ozayenzani
Manje nxa sikhangele ukubana leli nyathelo lilakho na ukuqeda indubo zelizwe lokuvuselela umnotho welizwe na?
Uhlupho esilalo eZimbabwe ayisi ukuthi ominista abakwanisi ukusupervisor kumbe abanye badinga umuntu okuba khangela umgabe esehlulekile for the last 34 years. Uhlupho esilalo eZimbabwe ukuthi one, there is no investment. Two, ilizwe lengalinamali. Three, ama-policies akhona la they are not conducive for abantu abale mali ukuthi bephinde bezofaka imali yabo. Nxa uzatshela ukuthi ngaba le company eZimbabwe i-51% izathathwa ke inikwe umuntu onsundo seZimbabwe. Ilizwe leli abantu bayesaba ukuthi bangabuya bezofaka imali umgabe uzavuya ethe amakhiwa akafuni.
Umnumzana Zenze Lendebele yingcwethi yecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Mary is born child, Jesus Christ was born on Christmas Day.
Nyempela ubumumethe okuningi umnyaka 2014 kodwa ku Studio 7 sithi loba kunjalo asiyugqibeni ngenjabulo simbonga uSomandla nanti ithuba lokubulisa izihlobo labangane ngaleli kefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha Thumelani i-text message ku WhatsApp kunombolo ezithi 1202 465 0318 ngizabala njalo inombolo 1-202-465-0318 la kustudio7news.com. Ulakho njalo ukushiya i-audio message usitshela ukuthi uthakazelela njani ikhefu lalonyaka emangweni okuwo. Ungakhohlwa phela ukubulisa izihlobo labangani. I-Studio 7 ngeyakho.
Imuli yabantwana abane ababhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ngemva kokudubuka kwamafutha ipetulo ebachisileyo esitolo abakade belele kuso eChipisane eMatopo South ithi isithole usizo lokungcwaba laba abantwana olugoqela oluvela kumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko, yena ovakatshele imuli le izolo ukuyiduduza. Ababhubhileyo laba babalisa izelamani uMbongiseni Dube obeleminyaka emibili, uGugulethu Dube obeleminyaka eyisishiyagalolunye kanye lo iPhithule Dube obeleminyaka elitshumi lanye. Unina wababhubhileyo uNkosazana Siphiwe Dube ubikwa isithi ubevakatshele ekhaya abantwana bakhe baze besale bebhubha. Omunye obhubhileyo yokungozi inye nguthando lwenkosi Bhebhe obeleminyaka emithathu. Abantwana laba babikwa bebesele loMnumzana Limukani Mguni onguye olumathise isitofu esisebenzisa amandla egasi waphuza ukusilayitha okubangele ukuthi iphethulo ebigcinwe kuleyo ndawo ilumathe asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo esiqhubelo meli weMatopo South edalele iParliamente uMnumzana Saul Mahalima Ncube owebandla lezanu PF.
Namuhla siyalungiselela ukwenza izincwadi ama-burial orders lokulungiselela izindlu zabafi lapho kugejwa khona abazabekwa khona kusasa. Sizasuka lapha emaphisa kusasa ngo-8 o'clock emaphisa mortuary sesilubhekise khona ngale konyongola area lapho sizabeka khona abafi bethu laba bangabantwana ababengenelwe ingozi endalo.
Umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko uvakatshele imuli eyiduduza incedisa. Bamamukele njani njalo wonke umuntu uphatheke njani ngalesi sehlakalo?
Ukuvakatsha kukamnumzana uVP ubaba uMphoko kusiphathise kakhulu ekududuzeni abalilayo ngama-groceries lama-cashes wasincedisa njalo langamazwi enduduzo.
Uvakatshele engcwabeni likamuyi uMnumzana Nyongolo, ungasichathisela kuhle ukuthi kungaphi lapho?
Kutsho ukuthi lapha okulemangcwaba khona akobaba uJoshua Mqabuko Nkomo, it's about 3 kilometers away. Khona lokho ukufika kwakhe sibone sesiduduzeke kakhulu ukuthi kambe kwaba lengozi kangaka abantwana bekhala kuzwakala emangcwabeni akonkomo kube yinto ebalulekileyo ikakhulu esigabeni lesengisikhokhelayo iMatopo South. Besihleli labo ekhitshini into esingakaze siyibone leyo labantu bagcine sekungabantu ebusweni sokukhanya sokulokuthokoza njengoba ubaba ophezulu kangaka ebese bebabamba izandla bebaduduza. Sithokoze kakhulu lami ngibone ukuthi khona labameli abaqona.
Ungaxwayisa uthini abantu abasesigabeni sakho ngokusebenzisa amandla egas lawa lokubekwa kwamafutha ayipetroli?
Kufanele kube khona lokufundiswa ikakhulu ebantwini emakhaya lapha ngoba kulezi insuku yebo sokuyinto ezisetshenziswayo ngoba uthola ukuthi bakhona amadoda asebenza kubogoli ngaphingaphi babuya lelezi zitofu umuntu abuya sithiye ekhaya abanike le gasi athi sebenzisani kodwa kweswele imfundiso ukuthi ma usisebenzisa uyenzani ngoba lowu monakalo uzudaleke nje uvulile inobhu yegasi igasi yayevaporator waphuza ukuthi achaye isinti sakhe somethisi uthe sesichaya wathola ukuthi igasi isigcwele emoyeni ukubamba komlilo khona lokho.
Lo ogulayo usenjani kathesi?
Ogulayo is responding impela uyathembisa akasekho engozini yokuthi kungaba ngenye ingozi.
Lo ngumnumzana Saul Mahalima Ncube omela iMatopo South edalele iParliamente engowebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esemaphisa.
Ni
ngilifisela ikhefu lekhisimusi eligcwele ukujabula okukhulu liwungene lingabaphilileyo umnyaka omutsha ka-2015 abatshayelayo litshayele ngonanzelelo lapha emgwaqweni lingaze lakhohlwa ukuyilondoloza impila kahle.
Ngihlala eJohannesburg eThembisa. Ngithanda ukubulisa izihlobo zami esekhaya eZimbabwe ngokubuya ngibuya eMzola 52. Ngifisela uSibongo okuhle loGeli loTsheli babe lekhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle kanye nezihlobo zami udadewethu uNastey umama ondodana ngibafisela umnyaka omuhle lekhisimusi elihle obhuti bami uSamanyo uNathaniel babe abasemzola 52.
Ngithanda ukubulisa isihlobo endaweni ezigoqela kwesesemba dok emtshena khona lenkayi uhambo siyaphansi emvuma kwesikhokokhoko kudana okuhlangene lokuhlula okuhlukumezeka kakhulu emoyeni ngoba singaphathekanga kahle sihlulekile ukuyadlala amakhisimusi lezihlobo zethu. Okwenzekayo ukuthi uyabungazi ukuthi ubambe ibambeni uyekeleni ubambe ungaphi. So lezinto lezi suka zibe kudaniswa okuhlangene nokuhlukumezeka ngoba manje ungathi uyakhangela nihlukene lendodana yami umncane kakhulu ufana manje uhlanganisa iminyaka emibili kuphela kodwa sengumthwalo wabazali bami khona lekhaya. Kodwa hayi khona ngale magazi ngithi kabambone khula ndoda la uzolubona uduko phambili ukuthi ubalekisile uzokubalekisa la emntanami.
Nani ngurubheni wakankomo lokhulumayo ukuzalwa nzalelupane ngithanda kubingelela nonke nisekhaya izihlobo zami nabangani bami ngisho nengane yami bese ngiyabingelela kakhulu udadewethu yena ongeyosedutibo kwamanje ngiyendlala naye i-Merry Christmas kibo bonke njalo ngithanda ukubonga kwi-Studio 7 ukunikeza leli thuba lokuthi ngikhulume bekwazi ukusakaza ibingelela izihlobo zami ngiyabonga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuqonga kwengozi zomgwaqo ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silitinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ikhansili yakobulawayo ibhekane lodubo lokungabuthwa kwezibi ngesikhathi kulandela ukuphela kwesivumelwano phakathi kwayo lenkampani ebiqhuba lomsebenzi e-Waste Management Services esihambe lemota zayo. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansili ibiphathelwa lomsebenzi inkampani le ebile mota zayo ezingama-25 i-25 ethi ngemva kokuqunywa kwesivumelwano lekhansili lonyaka yachiya kuphela imota ezinhlanu eziyizo ezekhansili. Uhlangothi lwempilakahle ekhansilini luthi ikhansili sithwele nzima ukuthi ibuthe izibi kanye kumaviki amabili ngenxa yokusilela kwemota osokuchiye izisebenzi zekhansili zisebenza lize libe bantu bahle zizama ukuqeda umsebenzi. Ukungabuthwa kwezibi lokhu sokubangele ukuthi iningi lezakhamizi lilahle izibi egangeni osokugcwalise ingcekeza indawana yonke. Unkosikazi Mayibongwe Ntuli oyisakhamuzi uthi ukungabuthwa kwezibi uyingozi ikakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho imuli eziningi ziba lezibi eziningi ngenxa yemicimbicimbi ehlukeneyo eyokunanzala lelikhefu.
Njengozulu wonke weZimbabwe siyajabula ukuthi sowesikhathi seKristimasi, abantu bonke bajabulile labavela khatshane, Goli izihlobo zibuyile, kuhlangana njengezimuli njalo abantu isikhathi sokuthi kuyaspenda, kuthenga lokhu lalokhuyana, njengalokhu-ke kudala ukuthi kube lezibe eziningi. Manje iproblemu esesilayo ukuthi khona i-City Council ithi yona abala mali, ama-finances awabhalansi ukuthi babe bakholekthe izibi. Njengalokhu-ke into esizasiphatha kabi thina ngesikhathi lesi esekhisimusi, ngoba nxa izibi zilokhu zigcwala zi-accumulate akuhlaleki endaweni lapho esihlala khona.
Uqhubeke esithi ukuna kwezulu kwenza amanzi akhukhule ingcekeza eyabe iphongu lahlwa igcwale indawana yonke okuyingozi. Wengeze esithi lesi sikhathi sidinga ukuthi ikhansili yengeze izikhathi zokubutha izibi hathi ukuphungula. Uthi ikhansili kumele izame eminye imizamo ngesikhathi lesi sekhisimusi ngoba indawo eziningi sezenyanyeka sebecabanga ukuthi kuzaqhamuka imikhuhlane ngoba ezitaladeni akusahambeki.
Kuyabiza impukane lezibi leziyana vele umnuko wazo asomnuko omuhle ongajabulisa ukuthi abantu bahlale eceleni kwa wesinxa sokule mpukane kuyisikhathi sezulu kuyenyanyeka kuyabe kuphunga utapuka indawo yonke nje. Ungakhangela lapho abantu sebephunga ujikela emakhoneni ngenxa yokuthi i-City Council iyabe ingasa-collective, so vele indawo yangikhona iyabe ingasekho indawo ekhangelekayo nje, iyabe isiyindawo eyenyanyekayo, indawo elihlazo ukuyikhangela.
Okhangela ngokuhanjiswa kwembiko ekhansilini unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ikhansili ijonge ukuthi ezinkini yedolobho kubuthwe izibi nsuku zonke, kwindawo ezilezibi eziningi zibuthwe maviki wonke kuthi amanye amalokitshi kanye kumaviki amabili, kodwa ngenxa yokusilela kwezimota kanye le mali yokudinga ezinye lokhu kuyehlula. Unkosikazi Cynthia Zulu ohlala eMakhokhoba uthi kuqakathekile ukuthi izakhamizi lazo zihlanzeke lapho zinanzelela ukuthi ikhansila yenelisi ukubutha izibi maviki wonke. Uthi umuzi weMakhokhoba ungabe uminyene, kodwa abahlala kulindawo yibo abenza kungahlaleki ngenxa yobuchapha lokulahlela ingcekeza indawana yonke nje, bona besazi ukuthi ikhansila yenelisi ukuzabutha izibi njalo nje. Uthi ingcekeza igcwele indawana yonke nje osukubize le miyane, ngakho kudingeka ukuthi izakhamizi zizinikele ekuhlanzeni lindawo lapho ikhansili salungisa inhlelo zayo zokubutha izibi ngemfanelo.
Ayisukuthi eMakhokhoba yisiminyene akhona amalokitha amanye aminyene, abantu bemakhokhoba they are very ignorant, abakhulu kuzama into yabo
kusenjalo. Ikhansili yakoBulawayo isithole imvumo kuhulumende ukuthi iboleke imali ebhanga amadola alishumilambili ezigidi i-$12 million ukulungisa impompi zokuhambisa ingcekeza. Ngaphandle kokuthwala nzima ukubutha izibi, ikhansili ibisibhekane lohlupho lwempompi zokuhambisa ingcekeza esezigugile esezitshona zidabuka njalo nje. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.
Kwezemidlalo ngamafitshane, iqembu lomdlalo yenguqu ele-Highlanders lamhla liqatshe umqeqetshi omutsha uBongani Mafu kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Kelvin Kayindu. Iqembu leli lethule umbiko lokoBulawayo lisithi abanye ekade befuna lumsebenzi ngabaqeqeshi bemazweni agoqela ele-Brazil, iSouth Africa lamanye ambalwa. Sikhulumela umqondisi weqembu leli umnumzana Ndumiso Gumede othe baqatshe uMafu ngoba elamaphepha amaningi omsebenzi lo, njalo uyayazi imbali yeqembu leli. Ayike isikhathi kasisavumi zihlobo esithandekayo, kayehlukane olivalelisayo nguntungamili Nkomo
lo sithandekile Mhlanga.